Endabeni zethu lamhlanje, uNkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokuthengisa impondo zendlovu. Akwaziwa ukuthi amapholisa azakwenza ngalokho. UNkosazana Thokozane Khuphe uthi uMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe sebezikhuphile kubandla le-MDCT ngoba kabalandelanga kahle isisekelo sombuso webandla sokukhetha ozathatha isikhundla sikaMnumzana Morgan Tsvangirai. Kulabantu abathi inhambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa sezinjengezikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli weZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumente kwele Botswana zithi balutshwana abantu bokudla abangatholi amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe luthi lukhathazwa ikumemetheka komkhuhlane wofuba. Lokhu kuvezwe ngesikhathi kule mibiko ethi abesilisa abaningi abafuni ukuhlolwa igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today axoxeni kambe kukhona na osokwethulwe ngamabandla akhankasela ukhetho oluzayo okunganceda abantu beZimbabwe. Kuyazwakala na okwethulwa ngumanyano we-MDC Alliance libandla leZANU-PF elezaphu lamanye atshiyeneyo. Salethulela ezemidlalo lokunye okufanayo. Kulayitok lamhla sixoxa ngokudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa. Ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.